Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zitobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Walamukela uStudio 7 ngesonto mhla ka 7 kuNhlangula 2020 ngoKeith Dube. Endabeni zethu lamhlanje, liyakhuphuka inani labantu abalomkhuhlane weCoronavirus COVID-19 eZimbabwe.
Kumele baziphatha ngani bapositive. Bonke bagqoke ama-mask, noma iqhiye nayengela mask.
Ibandla le-MDC Alliance lithi kusobala ukuthi ele-MDCT selidlalana nele-ZANU-PF.
Ukusebenzelana ne-ZANU-PF kufana lomuntu osenze i-poison, kufana lomuntu osegade inkitho ongekayehle.
Ele MDCT elikokelwa ngukosazana Thokozani Khuphe liyakuphikisa lokhu.
Lokho kokuthi kube lokho kuthiwa sisebenza lezanu ngoba sesihambe e-Harvest House. Ngabantu abangafuni ukulandela i-constitution.
IZimbabwe Electoral Commission ithi akulakhetho oluza kuqhutshwa eZimbabwe ngesikhathi ilizwe lilwisana nokumemetheka kwe-COVID-19. Zalethulela ezabatsha, ezamasiko, ezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhlangothi lwezempila kahle eZimbabwe lubika ukuthi sokulabantu abafika phose amakhulu amathathu 279 asebetholakale belegciwane le-coronavirus COVID-19. Luthi abangamathumi amathathu lantathu 33 sebesilile. Lokhu bebani abantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Abantu asebehlolwe umkhuhlane lo bedlula inkulungwane ezingamajumi amahlanu 52,725. Kusenjalo isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sebefika phose izigidi eziyisikhombisa 6,914,000 abantu asebetholakale belomkhuhlane we-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Kunani leli sokubhubhe abedlula inkulungwane ezingamakhulu amane 400,235. Kulabe dlula izigidi ezintathu asebesilile. EZimbabwe umkhuhlane lo umemetheka kakhulu endaweni okuvalelwe abavela kwabanye amazwe abasebehlupheke kwele South Africa, Botswana, Zambia lamanye. Bayakhala abantu laba abahlala emakolitshini kahulumende lezinye indawo abagcinwe khona kusenzelwa ukuthi kungamemetheki umkhuhlane we-COVID-19. Banenga kakhulu abahlala kulezo ndawo abangela umkhuhlane lo. Ubona ngezampila kahle unkosikazi Sipho Sithole odabuka eZimbabwe osebenza eSt Vincent University Hospital kule Ireland uthi kumele abantu abavalelwe endaweni lezi bagcinwe ngemfanelo.
Ngabe kuma quarantine centers, I think umuntu okumele ku quarantine kumele aziphathe angani umuntu o positive noma e negative asithi ukuthi babe positive, kodwa kumele baziphathe angani ba positive. Bonke bagqoke ama mask, noma iqhiye nayengela mask, ahambise iqhiye yakhe nje ivale ukuthi akukhwehlelayo lakuthimukayo lakuphuma nxa ekhuluma akugcine kube ngokwakhe, njalo angathathi futhi okomunye. Bangaxhawulani, bangahagani, bangahlalelani eduze, bagcine i-2 meters, hayi i-1 meter leyo echiwoyo, because umuntu nxa ekhwehlela amathe ahamba 2 meters.
Singathi pho-ke kumele ilizwe leZimbabwe lenzeni ukuze ukuthi likuvimbe lokho ukuthi kungamemetheki ngoba umkhuhlane lo ukhanya uyahlupha sibi.
Kumele kube ne-journey net kuma-border officers bayekele ukwemukela imali zokudizwa umuntu nxa angathi mina ngijahile ngiyakubambisa lapha ngedluli, because awumdlulisanga kuphela, usudlulise impilo zabantu abaningi, which is very unfair and akuqondanga ngoba ubulala isizwe. Njalo futhi okunye, i-advice ephiwa abantu beZimbabwe asinanzelele ukuthi ama-resources, we need to tailor i-advice yabantu beZimbabwe ukuthi isuthe ama-resources. Instead of ukuthi sikhulume nge-sanitizer, asikhulume nge-sawudo le-lemon which Zimbabwean people can afford. Umuntu nxa kuyikuthi nesikhathi se-corona lesi angazijayeza ukuthi ntambama athi nxa eqeda ukudla exubha laphana ahahaze langesawudo, kuyazi ukuthi i-corona leyana ngabe ithintile mini isesendleleni semakhaleni lemlonyeni, igeziseke iyabulawa yisawudo. I-corona yinto ebalula, iyabulawa nje yi-sunlight, iyabulawa yisawudo, iyabulawa lilemoni. So ngabe ngasebenzisa zona lezi zinto ngoba umkhathi isikhathi somqando. yiwo osusukela omunye wenza ukuthi ukhule. Bangasebenzisa isawudo, basebenzisa ilemoni, basebenzisa ukunatha amanzi kakhulu alelemoni ntambama nokunatha amanzi akhudumalayo throughout the day. Bayayikhucula indaweni yokuthi idlule emaphathini, izadlulela esiswini, esiswini ifike ibulawe yi-acid. So ilemoni lesawudo liyenza ukuthi kukhuculeke kakhulu nokuthi iphinde kubulale. Okusemphinjeni lokusemakhaleni. So kuyasebenza kakhulu lokhuya.
Kodwa abantu abale BP vele isawudo lingabakhathaza?
Hayi, awuliginyi isawudo. Uyakhathaza. Nasithi ukukhathaza. Umuntu ohahazayo ngofaka emlonyeni, ahlaliswe kwesikhatshana, akhafule, abuye kugcine lahlambulule umlomo wakhe ngamanzi angelalo lelo sawudo.
Unkosikazi Siphiwe Sithole yingcwethi kwezempilakahle, usebenza esibhedlela seSt Vincent University Hospital kwele Ireland. Uhulumende weZimbabwe uthi uyazama ngamandla wonke ukugcina abantu abavalelwe endaweni ezijiyeneyo abavela kwamanye amazwe. Baningi ababaleka endaweni lezi besasaba ukuthi bangathelelwa umkhuhlane we-COVID-19.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele, la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
IZimbabwe Electoral Commission ithi isimise inhlelo eziningi ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Ikomishini le yethule umbiko lo izolo isithi kayisoze yenelise ukuqhuba ukhetho ngesikhathi ilizwe leZimbabwe libhekane le-COVID-19. IZEC ithi kukhanya engani amabandla alakho ukuvala izikhexe edale lephalamende ezijiwe ngamalunga abo ngokukhetha abalandeli abangabamela kusetshenziswa okuthiwa yi-proportional representation, hathi ukuthi kwenziwe ukhetho. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa nguNkosazana Dokozani Khuphe lisanda kuxotshisa amanye amalunga edala lephalamende akumanyano we-MDC Alliance. UBakhuphe uthi ibandla lakhe lilandela ukwethulwa ngumthethwandaba owathi akukwenziwanga ngemfanelo ukukhethwa kukamnumzana Nelson Chamisa ngumoyi uMogoeng Tswankerayi, ngakho-ke akumelanga akhokhele ibandla le-MDC. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zekhomishini yeZEC ngenxa yokuthi umnumzana eToilet Laigwana umqondisi wayo ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Kusenjalo lokhu bephoselana aqatha abakubandla le-MDCT lomanyano we-MDC Alliance kulandela ukuhluthunwa kwesakhiwo seMogoeng Richard Tswankerayi House libandla likamakhuphe kusukana esanda kwedlula. Bazonde okumangalisayo abalandeli bakamnumzana Nelson Chamisa abathi uMakhuphe uyadelela. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxele umnumzana Witness Dube okubandla le-MDCT lomnumzana Edwin Ndlovu, umlandeli womanyano we-MDC Alliance. UDube usungula lolu daba.
Lokho kokuthi kube lokho kuthiwa sisebenza lezanu ngoba sesihambe e-Harvest House ngabantu abangafuni ukulandela i-constitution, yikho nje bephakamisa lowo moya. Kodwa abantu beZimbabwe abakwaziyo kubana i-Harvest House leyi esithiwa yi-Morgan Richard Tswankerayi House ivele nje yiso isigodla se-MDCT yona le eyayikhokhelwa ngubaba uTswankerayi esekelwa ngumama uKhuphe kulabo baba uKomichi labo baba uMonzora ababe yibo ababe phethe inhlelo zabo Copac nxa sibuyele emuva kobo 2011 omama uKhuphe bengo-deputy prime minister kanjalo kanjalo. So yiso isigodlo sethu, akulanto entsha, akulanto okumele isima ngalise ngoba sizibuyelele ekhaya lethu. Le ibandla labo elitsha abalithi MDC Alliance yilo ibandla elingela party elingela office osokade kumele ukuthi basamelwe ngumlando ukubana badinge i-office kunqabe lokudinga i-office kumbe benze lokho abafuna ukwenza. Kodwa ngokwazi kwethu futhi njalo leyo MDC Alliance ngumbuthano wamabandla angu-7 and sisazolandelela ukubana sidinge lezo lezo nhloko zamanye amabandla ayenze lo mbuthano ukubana aphefumule ukuthini kuyiwa ngapi phambili ngayo iMDC Alliance.
Yee baba Ndlovu, nathi udaba khonapho ukuthi bafuna ukutshintsha imithetho njalo bafuna ukubumba iGNU. Abantu bathini ngakhona?
Ngokuthanda ukudla sebedle ipoison. Ukusebenzelana nezane PF kufana lomuntu osedle ipoison, kufana lomuntu osegade impiso ongeka yehle, angayehla izamuhla. Because sebekwenzile ke witness dube labomonzura, labomakhuphe ke, labomjuri ke, yikuthi sebesebenzelana nezane PF. Abangakwenza yikhona lokhu ukuthi wasebenzelane layo kube njengomlilo wamathepha ovungamayo wesikhathi esifitshane, kodwa-ke sebezehlukanise abantwana beZimbabwe. Abantwana beZimbabwe bafuna utshintsho, abantwana beZimbabwe iZanu PF abasayifuni ngoba isilimaze izimpilo zabo. Impilo eZimbabwe kamnandi ngayo iZanu PF. Sokumangalisa ukuthi abanye bethu besithi sisebenza labo-ke sebesebenza la iZanu PF sebesidla mgani munye, sebembatha bonke. Yikho sithi thina hhayi kabakwenze, sizahlangana phambili. Sithi thina-ke hamba Juba, baza kuthutha phambili.
Dube
le ukuthi ke sihambe lamasotsha ebusuku baba Dube hayi kusanga lezimithiyo. Into eyenzakaleyo nje ukuthi abafana batshintshane ijuti ngesihle, abakade bekhona emini sebetshayisa ke kushift yabo yantambama, bapha labo akade bengena akade kuyibo ke abachazeleke ubana hayi sithunyiwe ibukhokheli njengoba lisazi ukuthi umbutho uthini. Lokho kuyatshengisela ke ukubana iningi liya livuleka amehlo. Abafana abasebenze e-Harvest House, abantu abaningi kuma-structures kuzigaba zonke nje kwinkundla zonke zomhlangano bayabevuleka amehlo bekubona ukuthi hatshi ukuqhubeka belandela umuntu ongalandeli isisekelo sombuso akubasindawo. Ngakho ke laba abafana bavumelene batshintshana nje ukuthi hayi asilandeleni umbutho nalowo osendleleni womkhombandlela we-Supreme Court outshoyo ukubana kathesi osaphethe ngumama ukhuphe, kathesi osangunobhala jikelele ngubaba uMonzora, kathesi osanguchalimani ngubaba ukomitsha. Amasotsha lamapholisa lawa abatshoyo yiwona lawa nje amasotsha lamapholisa atholakalayo ngalezi nsuku zemkhuhlane wonalo we-COVID. Bebezenzela umsebenzi wabo njengensukwini, yikho bengazange bafise ukubana baphatheke endabeni ze-MDC ngoba lalo owayezithi wayengumnobhala jikelele uWende bekumele aye e-police station nxa ubelensolo ngalokho abe sezokuthiwa kuyenzakele e-Harvest House. Hatshi ukulanda abantu amapholisa azenzela okwe-COVID uthi uyenze i-report, wonke umuntu i-charge office uyayazi.
Ye Ndlovu, kodwa ndingeke lakhulumisana umlota yini, akulungiseki phambilini kona?
Hayi akusalungiseki, umuntu osembathele eZanu PF usengcolile nje eZanu PF. Ukukhulumisana umlota akuveleka kusabambeki, abafowethu sebeyiZanu PF babonakile baqhutshwe ngamasotsha lamapholisi ukuthi bayithumbe i-Harvest House, basebenza lezane. Nxa yena uwitness esekhuluma ngabo Jonathan, ekhuluma ngabo Mgabe, uMgabe wafa esexotshiwe kwiZanu PF, uJonathan Moyo waxotshwa kwiZanu PF, yikho nje wabaleka waphuma elizweni. So kulo mehluko ke into akhuluma ngayo ke abe sekukhuluma ngokuthi kuma-structures ethu kumele sifake bani singafaki bani, kakusikho kwabo lokho. Angeke basifikele ithimu yethu, thina siyayazi ithimu yethu ukuthi siyisetha njani. Yikho sizaqhubeka siyisetha, sizaqhubeka ithimu yethu nqoba isiya phambili. Bona babonakele busuku abantu belela ngazimbe sebangabathakathi yini, behamba lamasotsha lamapholisa besiyangena e-Harvest House. Ngabe bezenzela abahambe emini phela libaleli abantu bebakhangele, kodwa bahambe 10 PM busuku belamasotsha lamapholisa lama-tankers ukuthi bayingena-ke e-Harvest House. Okwenziwa ngumnankagwala ehamba lamasotsha lama-tankers lamapholisa ukuthi ayingena e-State House. Same thing eyenzakalayo iZanu PF iLacoste esiyibona isenzakala. Sithi thina hayi selingcolile bafowethu boDube, kukhulumisana umlota angikuboni kubambeka
ngokukhathi
ngoba hayi selingcolile.
Ye Dube, ukukhulumisana umlota ngamafutshane khonapho kubona njani?
Ekukhulumisana nomlota lapha baba Dube, sizananzelela ukubana into esivezakala mqoka nje ukuthi abantu bohlangothi lona lolu abafowethu bebevele kuyinto kathi ngekho engqondweni yabo, ngoba bebevele bengafuni ukuthi balandele isinqumo somthetho wandaba omkhulu owe-Supreme Court esaba ngumkhombandlela wokuthi i-constitution yethu bekumele siyilandele njani. Ngeke phela sihlangane sikhumisana umlotha singamasho ngandlebe sonke sifana nje lenkomo esemahlangeni bekumele sihlale phansi sibe sesihlaziya isinqumo leso sisihlaziya sikhangela ukubana i constitution yethu ithini manje laba bavele babona ukuthi hathi xa kungafika kuleso sigaba inkatho iza kudla bona bazavela kubalaleli la ku Mazimbabwe wonke ukuthi hayi abantu abangamahlongandlebe abangalaleli umgomo seseko wombutho yibaphi so bavele bakubona kungcono ukuthi bona bahlanhlathe iganga babe ngabantu ke abasebenza bengalandeli iconstitution so ngaleyo ndlela ke bakwenze kwangeneliseki ukubana sikhumisa nomlotha kodwa ke sisakhulumisana labalandeli abaningi ukuthi hayi indlela leyi umkhombandlela lo we Supreme Court lo we High Court la ma judgments wonke nje akona ungumkhombandlela ofuna ukunceda thina ukuthi sizibuthe njengombuto sithi lanxa siyekhethweni sifike sigezile singabantu abakwanisa ukubana bakhombele ukubana zani PF sifuna ubuse ngalindlela sifuna ukuthi sibuse ngcono kulawe ngalindlela ngoba thina sivele sikwenzile lokho obekumele sikwenzile njengebandla
bozelo kuqinani lo mkhona
sithi nahamba juba baza kututa phambili sebenzani ke lezane njoba livele li reserve site ezane PF abantu babazaphawula abantu babazajengisa indlela ukuthi politics zeZimbabwe zihambe njani sebebonile bafundile abantu bezimbabwe bayazibiza ipolitics bayayazi bayakwazi abakufunayo
ezathanda ukuthi abalaleli bakunanzelele ukubana ondlovu nje bayenza inganekwane kampala eyokusigcoba ngodaka bona kuyibo abanatha lawo manzi wezane PF basebenza le G40
lapha sizwe umnumzana Witness Dube okubandla le MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Dokozane Khuphe lo mnumzana Edwin Ndlovu osekela umanyano we MDC Alliance sixoxe labo bekobulawayo Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America ese Washington. Lisibamba kumagagasi athi 909 meter wave, 4930 laku 1560 kilohertz straight wave. Singakangeni kusigaba esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe kwamafitshane. Lokhu betshengisela emigwaqweni abantu kwele Melika besola indlela umuntu onsundu uGeorge Floyd abulawa ngayo eMinneapolis esezandleni zamapholisa. Abatshengisela emigwaqweni phansi kwesihloko esithi Black Lives Matter bathi kumele kuhlonitshwe ilungelo labansundu kwele Melika. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senana masiko
wesenziwe manje
lo baba mkhulu
uthalo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ngelifa kambe ngubani okumele abe indlalifa ngilonkosikazi Siphethene Mpofu odabuka eZimbabwe ohlala kwele Botswana lo baba uThulani Sibanyoni yena ayingcwethi kwezamasiko esintu ngiqale ngawe baba Sibanyoni kambe ilifa vele lijongba
umuntu oqala sesibona
singathi loba yintombazana kumbe lijaha akukhethile nje
cha mangabe kungifana uyena okumele adle isa mangabe ukuthi umfana uyeyedwa ekhaya uyo okumele adle isa kodwa mangabe uthola ukuthi intombazana mangabe umfana mhlambe kuna mafana bodwa kuna i-last born yiyo okumele ithole isa
intombazana ke
hayi intombazana uyena ekugcineni mangabe kuwukuthi abafana bekho intombazana afanele ukuthi ihambe emzini
wayo. Yeah, wathi sizwe umama lapha ke uNkosikazi Mpofu. Ukuthi thina uthina ngalokhu mama.
Lonke le mvumo yokuthi lithole ilifa kumbe uliza lizelwe as long ukhulele khona apho ungumntwana wasebenza lawe labanye abantwana khona apho. Ilifa uya kumele ulithole kumbe nxa kuthi lisekhaya lelu sinkomo. Lonke nje abantwana nxa sokulilifa kabe kumele ukuthi lilithole lonke kungayenziwa lokhana okwakudala okwathiwa ilifa litholwa ingqabutho hayi thi lokhana mina ngibona kuyikuqilibezelana sikule empilweni abantwana kumele bonke bathole bonke nje beyifamily kumele bathole ilifa labazali babo
kodwa ngomthetho ilifa lithiwa umuntu oyilahla khona umfana. Andizi uma kukuthi amantombazana wodwa-ke ekhaya noma bendlile kumele kuzomele bashele.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke khonapho babasibanyoni. Pho selokugcina khonapho-ke Nkosikazi Mpofu, wena ubona ngazani kungalungiswa njani khonapho? Hayi-ke udaba ledluluma lapha okwalamhlanje. Ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge unkosikazi Siphethene Mpofu odabuka eZimbabwe ohlala kwale Botswana, lo baba uThulani Sibanyoni. Asidibaneni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Soku isikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo, mthakazo muhle Zimbabwe muhle. Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike Hove. Namhla kuhlelo sixoxa lo sakhulayo okumsebenzi wokwethulela uZulu amabhayisikobho umnumzana Nigel Ndlovu. Sithinta udaba lwebhayisikobho eyakuqala yaseZimbabwe engaphansi kwesihloko esithi Cook Off esanda ukuphuma kuNetflix, inkundla yokusakaza amabhayisikobho lapho umhlaba wonke jikelele ulakho ukubukela lawo mabhayisikobho. Lacho, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela umbono wakho malana nge-Cook Off.
Mina ngibona ngani kuyinto enhle kakhulu ngoba kuyatshengisa ukuthi lathi eZimbabwe siyayenza ezamabhayisikobho.
Ndlovu, siyezwa abantu bethakazelela ibhayisikobho le besithi umhlaba wonke jikelele uzathola ithuba lokufunda okuningi mayelana ngendlela abantu baphila ngayo kwele Zimbabwe. Ukubona njani lokho?
Ngokubona kwami, ya kuliqiniso kodwa kuphinde kube ngamanga ngoba asingeke sithi ibhayisikobho yodwa itshengisile into ezenzakala eZimbabwe lendlela abantu abaphila ngayo.
Sike saxoxa lo mnumzana uJoe Njaku, yena obe yiproducer waleli bhayisikobho. UNjaku uthi ukuphumelela kwabo kulakho ukuvulela intsha yakwele Zimbabwe abafisa ukungena kulo msebenzi wokwethulela uZulu amabhayisikobho amathuba. Ubona njani lokho?
Yes, ukufika kweCook Off Netflix lakho kuyapha ithuba kwabasha ukuthi labo bengene kwezokwenza amabhayisikobho, njalo kuyatshengisa ukuthi lathi sinazo izindaba zokuthi sizitshengise kumabhayisikobho. Njalo ukungena kwe-Cook Off ku-Netflix, yes, ngiyavumelana lo futhi uJonja ukuthi kuyavulela abanye abayenza amabhayisikobho ukuthi labo ama-production abo efike khona phana ku-Netflix. So le yinto enkulu kakhulu for iZimbabwe film industry. Siyakwazi ukuthi amathuba nje kuli industry yokwenza amabhayisikobho amalutshwane, njalo ukuthi iCook Off ifike endaweni enjenge-Netflix kuyapha amathuba okuthi laba abayenza amabhayisikobho kathesi labo behambisa abo khona ngale ku-Netflix.
Ndlovu, sibone njalo ukuthi ibhayisikobho leli liqakathekisa abantu abesifazana. Siyabona ukuthi umuntu omqoka kuleli bhayisikobho ngesingithi sithi lead actress wayengumuntu wesifazana njalo wensundu. Lokhu akwenzakali kaningi nxa sesikhangela amabhayisikobho amaningi aphumayo ku-Netflix kanye lezinye inkundla zokubukela amabhayisikobho. Ubona ngani isenzo sabo sokuqakathekisa umuntu wesifazana kuyinto enhle na?
Lokhu kuqakathekile ngoba amabhayisikobho amaningi ajayele ukuqakathekisa obaba, so kuyavala khonokho okuthiwa yi-gender gap kumedia.
Gqiba ingxoxo yethu ngokuphosela amazwi akho okugcina kubontanga.
Kubontanga abafuna ukungena kwezokwenza amabhayisikobho, ngiyathanda ukulikhuthaza ukuthi lingene. Lo ngumsebenzi ongakangeni ongabantu abaningi, njalo eZimbabwe sinazo izindaba eziningi esingazitshengisa kumabhayisikobho. Nxa unguntanga ufuna ukungena kwenzela amabhayisikobho, ngithi ngena lawe, dinga abantu abasebeqalisile, lawe utshele zakho izitori, utshele zakho indaba. Umhlaba kumele ube kwazi ngendaba ezenzakala eZimbabwe.
Sithanda ukubonga umnumzana uNigel Ndlovu ngokungena kuhlelo. Sesifikile emaphethelweni ohlelo namuhla. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection 8 to 9 p.m. zulukandaba lapha emsakazweni weStudio 7. Lilakho ukungixhuma kuTwitter njalo ku-Instagram at BigMike3BIGMYKE3, yoni username yami. Wolevalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. Mthakazo muhle Zimbabwe muhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe ungathunala kusasa. Sonke isikhathi sohlelo lokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya. Igama lami nguNtungameli Nkuma. Lamhlanje ngilomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa njalo ngiyabonga lami ukwamukelwa kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje.
Sizabala sisukela kumsebenzi chapter ka 2 iverse ngisuka ku 1 siya ku 4 lithi lona ibizwe lenkosi kwathi selufikile usuku lwePentecost babebuthene ndawonye bonke kwathi kungananzelelwe kwezakala umdumo ovela ezulwini owawunjengokuvunguza komoya olamandla wagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo kwasekubonwa yibo inlimi ezehlukeneyo kungathi ngezomlilo zehla zahlala phezu kwalo nalo wabo basebegcwala umoya ongcwele baqala ukukhuluma ngezinye indimi njengalokho umoya wabanika ukuphumisela. Namhlanje ngiyathokoza ukuthi sithokozelela ukwehla kwamoya oyingcwele lokubuya kwakhe lapha emhlabeni esehlela phezu kwamapostori kumbe singathi phezu kwebandla lakhe. Kusukela ngaleso sikhathi umoya oyingcwele ulokhu khona, ulokhu usebenza empilweni zabantu. Umoya oyingcwele awukajinji, ulokhu uyiwona lo owawuvele ukhona ekuqaliseni, yiwo olokhu usebenza kuze kube lanamhlanje. Manje zikhona izifundo esingazifunda namhlanje ngokwehla kwamoya oyingcwele lokuhlala kwakhe phakathi kwethu. Okokuqala yikuthi uNkulunkulu uyathokoza ukuthi thina njengabantu bakhe samukele umoya oyingcwele usebenze empilweni zethu. Siyananzelela ukuthi ungeke wabamazi uNkulunkulu kumbe ungeke walizwisisa ilizwi likaNkulunkulu ngaphandle kokuthi usizwa njalo uncediswa ngumoya oyingcwele. Ngakho umoya oyingcwele ulomsebenzi oqakathekileyo empilweni zethu. Nguye osivezela uJesu. Yikho uJesu wathi kulungile ukuthi yena ahambe kubaba ngoba umoya oyingcwele ukhona kuzo zonke indawo. UJesu sesekhona wayekwanisa ukuthi abe khona kuphela endaweni lapha abe khona singathi nxa wayeseJerusalem ukhona apho ikanti umoya oyingcwele ukhona umhlaba wonke kawumiswa ukuthi useJerusalem kuphela kumbe kule church kuphela ukuwo wonke umuntu ofisa ukuthi umoya oyingcwele ahlale phezu kwakhe futhi sizwisise ukuthi umoya oyingcwele yiwo oqinisa abazalwane yiwo osinika amandla okuthumayela ilizwi likaNkulunkulu yiwo osinika isibindi sokuba ngabafakazi bakaNkulunkulu. Ngakho ke ungeke waba ngumfakazi kaJehova umboka Jesu ungalaye umoya oyingcwele ngoba nxa uzenzela ngamandla akho uyagcina usudiniwe. Ngiyananzelela njalo ukuthi umoya oyingcwele nxa esiza phakathi kwethu usinika isibindi ngoba isikhathi esiningi abantu bayesaba ukuthumayela kumbe ukufakaza ilizwi ngenxa yokuthi umhlaba wona nxa ukhangele awuvele ngesikhathi esiningi awulifuni ilizwi likaNkulunkulu kodwa umoya oyingcwele ukunika isibindi legunya elokuthi ube ngumfakazi kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uthi yena nxa umoya oyingcwele esiza kithi uza kusinika amandla. Amandlani? Amandla okunqoba isono, amandla okunqoba uSathane. Usinika amandla phezu kwemikhuhlane, usinika amandla phezu kwemoya emibi, usinika amandla phezu kwesimo lezimo ezehlukeneyo ezibuya zizosihlukuluza seselapha emhlabeni. Kodwa nxa umoya engcwele hlezi phezu kwethu, siba legunya njalo siba lamandla phezu kwazo zonke lezi zinto.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba siyathandaza ngegama lika Jesu, moya engcwele, moya kaBaba, ngabe ungehlela phezu kwalabo abalaleleyo ilizwi lakho namhlanje. Uvula inhliziyo zabo bakuzwisise, babekwazi. Nkulunkulu amveza uJesu empilweni zabo. Yenza izwi lakho liphile libe njengomhledla phakathi kwempilo zabo. Ngiyathandaza ukuba kulabo abagulayo baphilise ngamandla kamoya engcwele. Njalo sigcwalise Nkulunkulu kakutsha namhlanje sibe nePentecost ngomoya wakho oyingcwele egama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Tiani indlebe uhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu olwanamhlanje olivalelisayo ngoGibbs Dube ngisithi asidibaneni ekuseni ngo 6:30 a.m.